Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingali vuka njani sulukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngomvulo mhlazi ku 13 Mbimbitho 2023 ngo Chris Gande endabeni zethu lamhlanje umthethwandaba wakwele South Africa ukhangelelwe ukwahlulela ngenyanga ezayo udaba lezizalwane zeZimbabwe ezilama permit asezaphela umsebenzi
futhi okunye afisa ukuthi sithole abantu ade sebehlalela lapha isikhathi eside kumbe sebeqilwa kumbe emabhoda sebesehluleka ukuthi bathathe imishaqana yabo kalula.
Amagama amalunga abezanu PF asefake amaphepha ukuthi bazancintisa kukhetho oluzayo axubene ababangene ukhetho okwakuqala lasebegugele ezikhundleni.
Abantu abaningi bakhala ngezindawo zokubhalisela ukuvota ukuthi zikhatshana, abakwazi ukuthi bayefika bafinyelele bayoregister ukuvota.
Ukusilela kwamanzi edolobheni lakobulawayo kuqhubekela phambili.
Sihamba lapha siyabuzwa ngabantu besibuza ukuthi kanti kwenzakalani amanzi engekho lona izulu. Sasingahlala sikhuluma sithi council wanothi happy kuyakhanya ungani silwa le council.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Umthethwandaba wakwele South Africa ukhangelelwe ukwahlulela ngenyanga ezayo udaba lwezizalwane zeZimbabwe ezilama permit asezaphela umsebenzi. Inhlanganiso yabezindaba eNews 24 ithi ngolwesithathu kuvike edluleyo, inhlanganiso ezijiyeneyo ezikhankasela ukwesulwa kwesinqumo sokuthi amapermit angasangezelelwa isikhathi sokusebenza zihlangene ekolijini le-University of Cape Town. Lezi nhlanganiso zitshelwe ukuthi udaba olusemthethwandaba luzathethwa ngenyanga ezayo lanxa uhulumende wele South Africa wayevume ukwengezelela isikhathi samapermit la kusukela ngomnyaka odluleyo kuze kube ngunhlangula wawonalo umnyaka. Lokhu kwenzakala iqula likahulumende eZimbabwe elizabonisana labafuna ukuphenduka ekhaya liqale namuhla ukufinyelela izigaba zonke zakwele South Africa likhulumisana labeZimbabwe. Sixoxele isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zeZimbabwe eZimbabwe community in South Africa umnumzana Bongani Mkhwananzi.
Mzakazi, abantu laba ngamehlo mathupha asikababoni kodwa ke besile event laphana sihlangane naye uambassador uHamaziripi wasichasisela mpela ukuthi laba bantu sebefikile ubabonile nini yalolo langa simbone ngalo echaza kabanzi nje ngohlelo lwabo ukuthi bazohamba amagumbi wonke aseSouth Africa in terms of ama province be luma ngohlelo lokuthi umuntu angancediseka kanjani kwenzela ukuthi abantu babekwazi ukuthi bangancediseka kanjani bona noma singakababoni sesisazi ngokwesiqiniseko esivela kuambassador ukuthi sebefikile eSouth Africa.
Ngokuzwa kwenu kuthiwa abantu laba ngobani njalo kuyini kahle kahle ababekhulumisa ngakho uZulu abafuna ukuthi akwenze lo oyabefuna ukuphenduka aye eZimbabwe?
Laba abantu balihle kulele lenzwe interministerial task team okuthiwa isethwe nguye upresident weZimbabwe umnumzana uMnangagwa. Ba kugoqela abantu becustoms lamanye ama department kusho ukuthi uhlelo lwabo abahamba ngalo yikuthi bazise nje umuntu ose phetha ukuhlala kwakhe eSouth Africa ukuthi in terms of ukubuyela ekhaya kuhamba kanjani ekuqoqeni okungokwakhe lapha engena khona lekhaya loku integrateka kwakhe ekhaya.
Bona baningi yini abamukela leli nyathelo abathi bona baza kuphenduka ekhaya nqa amaphepha abo esephele umsebenzi.
Nendlela esesibezwe bexoxa ngayo ezinkundleni lapha abantu hayi akuzwakali ngathi abantu basazimisele ukubuyela ekhaya. Kuzoyenzeka vele kube labanye abaphoqelekayo ukuthi sekumele babuyele ekhaya, kodwa ke iningi lisazama ukudinga indlela zokuhlala khonapha liqhubeke ngokuhlala kwabo okusemthethweni eSouth Africa. Kodwa ke njengenhlanganiso yeZimbabwe Community South Africa, thina sayiqala i-engagement leyi ngokunanzelela ukuthi nxa sebehlulekile abanye kuzodingeka mpela ukuthi kube nendlela yokuthi babe nolwazi olujulileyo in terms of ama benefits okumele bawathole from customs uma sebengena ekhaya. Ikakhulu nje sikhangele thina ngelihlo le border entry e customs kakhulu lapho esakukhangela khona sathi hey kuyenzeka ukuthi njengoba kunje ngokwemfanelo umuntu osebuyela ekhaya inxa kuyikuthi uphelelwe ipermit kumbe kasafisa ukuhlala eSouth Africa nxa ethenge imota eyodwa ule gunya lokuyibuyisela duty free. Kodwa sakukhangela kaningi ngamanye amehlo futhi ukuthi abanye uyabe engakaze ayione leyo moto mhlawumbe for 6 months or kunezinye impahla zakhe afisa ukuzibuyisela ekhaya. Kungenzeka kanjani ukuthi kungabi le ngcindezi ekubuyeleni ekhaya? Singakhuthaza kuphela abantu ababona ukuthi bazoyehluleka ukuvuselela ukuhlala kwabo okusemthethweni eSouth Africa ukuthi bathathe leli thuba ukuthi babonisane nabo labo abakuministerial task team leyo ukuthi ukubuyela kwabo ekhaya amagunya abo athini, kanti imigomo vele yona ibisithini ngokubuyela komuntu nemthaqana yakhe. Esikukhangeleleyo thina futhi okusihluphayo ukuthi akungabi ukuthi abantu baswela ama benefits abo in terms of returning citizen wadele permit working in another country ngenxa yokungazi information ingasabafinyelelanga. Futhi okunye afisa ukuthi sithole abantu ade sebehlale lapha isikhathi eside kumbe sebeqilwa kumbe emaborder sebesehluleka ukuthi bathathe imshaqana yabo kalula. Ikakhulu siyakukhalela lokho. Abanye siyabakhuthaza ukuthi kube lithuba lokuthi usonge wadi ukusebenzele lapha la ukubisele ngendlela ehlelekileyo ekhaya kungalahlekelwa izithukuthuku zakho lapha. Kodwa ke akutsho ukuthi umuntu uma engathi useyi-returning citizen angeke athi seyi-returnile aphinda aqhubeke sesiya kwamanye amazwe kumbe esephenduka sethole enye i-permit. Kodwa kuyabe kumsizile ukuthi nxa elitholile ulwazi olufaneleyo lokuthi ukuphindelwa kanjani ekhaya, ngoba kubukeka kulula from a distance ukuthi umuntu uzozibuyelela ekhaya bese sithola ukuthi mbayimbayi akukho that easy, ngoba integration include ukuthi kunje nje uma ulabantwana ade befunda lapha bazofakwa kanjani ezikolo khona lekhaya, kanti abanye indawo zokuhlala kunje nje umuntu uyabe azazi ukuthi uzohlala ngapi. Kanti siyayibuza lathi uhulumeni ukuthi kanti abantu bonke labade becontributor kangaka elizweni linamali bamukela lizobenzelani, ngoba kukhona phela nokuthi labo bake bakhangelelwe kwezomhlaba ukuthi bangayahlala ngapi, into zonke lezo ezifana nalezo. Okuningi kuzokhulunywa yibo bona abantu bakahulumeni, njengoba lisazi thina simsebenzele uhulumeni, bazokhuluma bona ukuthi bangayintegrethwa njani.
Lo ke ngumnumzana Bongani Mkhwananzi, isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zeZimbabwe, eZimbabwe Community in South Africa.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkululeko.
Asambeni madoda siyovota.
Ukuzokhetho amagama amalunga abebandla leZANU-PF asebefake amaphepha ukuthi bazancintisa ukhetho oluzayo axubene awabangene kukhetho okwakuqala lasabe gugele ezikhundleni. Abancintisa kwakuqala bagoqela umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube lomqondisi womsakazo wekhiyona TV umnumzana Qhubani Moyo. Kubikwa kulabanye abahlala emazweni abafake amagama abo ukuthi labo bazancintisa. Kulezigaba zedale leparlamente ezingamakhulu amabili 210 kuthi ezamakansila ziyinkulungwane phose ezimbili 1970 kuzokuba lezamasenator ezingamachumi ayisithupha i60. Amabizo aseyemukelwe azaqala ahluzwe ezigabeni kumaprovinces andubana adluliselwe phambili esigodlweni sebandla eHarare kungakenziwa ukhetho. Kuthi ngakucele lamabandla aphikisayo ikakhulu kubandla le-CCC lona lithi lizachaya inja lifihla umphini. Kuthulizwi sixoxele siphathamandla sebandla eliphikisayo ele-Freedom Alliance unkosazana Prezia Ngulube yena othi abamabandla aphikisayo bayancutshwa ithuba lokukhankasa ngokuthula.
Ukubona kwami elizweni laseZimbabwe akukaze kube lokhetho olungela kucwilibezela. Olwamanje nje lonelo luzayo soluhle lwaqala ukucwilibezelwa ngalokho esikubonayo. Abantu bayalelwa ukuthi bakhankase, ama-opposition parties avinjwa ukuthi akhankase. Njalo okunye esikubonayo ukuthi sokuhle kwaqala ukucwilibezelwa yikhona ukubona abantu sebesuswa ezindaweni zakibo besiya rejistiswa ukuvota kwezinye izindawo kwama ama-wards abangahlali khona. Lokhu vele kuyaveza ukuthi ibandla elibusayo seliqalile ukuthi liqilibezele amabandla aphikisayo.
Siyabona ukubana inombolo zitshengisa ukubana abantu besigaba semandebeleni ababhaliselanga ukuvota ngobuningi. Ungathini wena ngalokho ikakhulu nxa sikhangele ukhetho oluzayo?
Abantu abaningi bakhala ngezindawo zokubhalisela ukuvota ukuthi zikhatshana, abakwazi ukuthi bayefika bafinyelele bayoregister ukuvota. Kumele bagade imishovo ukusebenza imali. So sicabanga ukuthi ngabe luba seduzane uhlelo lokubhalisela ukuvota luba seduze kwabantu, abantu bakwazi ukuthi baregister ukuvota ngobuningi babo.
Lo ke ngunkosazana Prezia Ngulube isiphathamandla sebandla eliphikisayo ele-Freedom Alliance. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele-South Africa.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkululeko.
Asambeni madoda.
Ukusilela kwamanzi edolobheni lakoBulawayo kuqhubekela phambili. Okuningi asikuzweni kuntatheli izindaba e-Studio 7 uBathabile Masuku ekoBulawayo.
Amanye amalokitshi aselensuku ezedlula iviki engelamanzi osokudala ukuba izakhamizi zesabele ukuqhamuka kwemikhuhlane. Ngeviki edluleyo ikhansile yakoBulawayo ikhiphe umbiko othi amalokitshi wonke ayabe engelamanzi ngaphandle kwenzikini yedolobho kanye lama-industry kubangelwa ikuphazamiseka kwempompi ezidonsa amanzi. Umnumzana Joseph Nkomo owenhlanganiso yezakhamizi eBulawayo Progressive Residents Association njalo engu Mgcinisikhwama we-Water Executive Council uthi imbiko eminingi evela ekhansilini bayibonela kubomakhala ekhukhwini babo bengazilutho.
Miye siyakuzwisisa izisa is affecting every business sector ukhokheli ikakhulu obuyabe kukhangelenana le department nale bekhulumisana ukuthi sesilodubo olunje sihamba lapha siyabuzwa ngabantu besibuza ukuthi kanti kwenzakalani amanzi engekho lona izulu. Singahlala sikhuluma sithi i-council we're not happy.
Umsekeli kasodolobho uKhansila Mlandu Ncube upha izizathu ezenza ukuba amanzi avalwe okwesikhathi eside. umnumzana Future Maphosa isakhamuzi sakobulawayo semzini wemganwini uthi okwenzakalayo kuzadala ukuqhamuka kwemikhuhlane.
Njengezizalwanza kobulawayo sesizabuyela futhi kulokhana esike sahluza sakwasihlupa futhi emalangeni adlulayo ezinyanga ezadlulayo emikhuhlane yohudo le kuyaba khona wakithi amagetsi la asehamba sesenza ukuthi amanzi angasabi khona emalokitshini ngezikhathi ezifanele ngoba hayi kunzima amanzi kufanele bekhona izikhathi zonke.
Unkosikazi Sukoluhle Mathuthu omunye wezakhamizi uthi i-council kumele ithole ezinye indlela zokuthi umsebenzi wokupompa amanzi ungami bengathembeli kukampani yezesa kuphela.
Singakhangela khathesi isikhathi siyatshintsha, we cannot afford ama-generators kodwa akufakwe amasola ukuthi aphampe amanzi ngoba next year sabe silokhe silapha sikhala ngohlupho lwamanzi.
I-council yakobulawayo ivele yatsho ngeviki edluleyo ukuthi indawo eziningi zizabe zivalelwe amanzi ngemva kokuna kwezulu. Amadamu anathisa ubulawayo angezelele kancane isilinganiso samanzi asekhona. Idamu leyinsiza lilesilinganiso esiphose sifike kumachumi athoba minwembili ekhulwini i-77%, iNyankuni ilamachumi amane lengxenye ekhulwini i-45.42%, iLower Ncema phose amachumi amathathu ekhulwini i-28.42%, uMzingwane phose amachumi amabili ekhulwini i-17.78%, iUpper Ncema phose amachumi amahlanu ekhulwini i-47.04%, kuthi iMtshabezi phezu kwamachumi athoba minwembili ekhulwini i-82.22%. Sokuhlangene wonke amadamu alamanzi angaba yisilinganiso sokungamachumi ayisithupha phose i-59.78%, okutshengisa ukuthi amanzi alokhe emalutshwane. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Siyabonga bathabile Masuku. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi kulomtshayeli wemota enkulu i-truck obemiswe emngceleni we-Bait Bridge, yena wafohla ngenkani waxotshaniswa ngamapholisa okwamakhilomitha adlula angamakhulu amabili i-250 kilometers. Uze watshiya itruck yakhe isitshayelele amadrum duze le-Renco mine wasecela enyaweni engabazabanjwa lakathesi uyadingakala. Iphephandaba lobulembu be-intanethi lesite liludaba lokuthi iKhomishini yezokhetho eyeZEC eqale uhlelo lokubhalisa abantu ngobuningi olweBlitz izolo iyala ukuveza inani lababhalisileyo. Okwamanje sengidedela emuva ngilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Linjani, ngumlaleli kaStudio 7. Silohlupho iproblem ekhona ngiyomntwana upa okwanise ukweqa ihigh jump kuma under 17 eCholocho district, wakhompitha kuprovince wathatha igold medal sokumele edlulele phambili kunational sokuzwakala ukuthi kaqualify kasahambi ngezizathu ezingacacile. Kusicela lisincedise ukuthi kade umntwana uyavalelwa ngekhono lakhe kwalaha. Umntwana lo useSamaru Secondary School eCholocho, ibizo lakhe kelinguNhlanhla yonke give more moyo. Uyeqa kuma under 17 uthethe igold medal eChinotimbe Victoria Falls. So besicela lisibuzele even kuminister of education, kuminister of sports and culture ukuthi umntwana olekhono lakhe esikolo uyavalelwa yini kuyakhompitha phambi ngokuthi uphume endlini zabayanga.
Lenjalo Studio 7 nabalaleli. Ndiyeni Paul abulungu olunye ukhetho lwamanye amazwe uzulu uhawukele kanti olwethu ilolihlala lunenkinga. Bengathanda bethande abasinike i-voters roll awuyitholi konke lokhu uma ufuna namajajes akhona ngawezanu manje amabakati bayathanda njalo ama-results abasinikezi kahle kahle basiphiliza njani labantu laba. Waye besiphilisa ngenkani bebusilizwe isimafia. Bazenzela umathanda bona into ezivuma bona into abazifunayo. Umanje wathi ufuna ama-results akangathi kuyavota manje ama-results aphuma zini. Acha apheka nezeki yakhona izeki yonke lana izani yodwa lana abantu bezani bonke laba. Ay man, ay bastard senzima la bantu. Uzo kauke lo niu ketu lo mama zo clean and smart. Ungena kinga, ungena kinga. Olwe tu alu kala pukwa pukwa. Ama resata apumi. Ama namba bedare, ama namba too much. Ay nge man, na uzo skatele man. Skatele, skatele ge man. Jo abona ge ukubuchu mzo kuzoele. Uba one, skukela, skukela. Zoke skambe trate ni zamu ge afuni male. Mazo na kachara, asimten. No man, ay skatele ge. Uwa manja, abaye bestole la bantu. Skatele siria so kuzoele. Loka baseza kwa na.
Livuka njani ngezindawo balaleli be studio 7 ivuswa uNhlanhla Mahla ngosebutswana eFrancis Town ikhuthaza bonke abantu bezimbabwe bonke abantu bakithela upane esigabeni semalonku laphana ukuthi kaba iregist ukuvota insuku sezisondele insuku zokuthi siyevota ngicela ukuthi abantu behambe beregist bonke ngobunengi ibe sembingela umama uNhlanhla khona phana emalunku lomalume uPaul ngwenyosamthulisi lo ndevula laphana lo nkomo RJ lo nkosikazi wakhe uPriscilla ngingelele lo mzamo uJabulani lo Moscow lo mdala ungwenya kumajoyibana laphana labakoba bazala laphana kona mdumisi ngithi linjani kona ngapho isuku sezisondele likhuthazela nabanye imuso bhukweni olapha eFrancis Town uNhlanhla Mahlangu ngithi ngiyabonga ngegama lenkosi amen.
Siyayibona into eyenzakala elizweni lakithi. Kodwa ke ngeqiniso balimi, asizameni ukukhuphula amasokisi ngamandla. Masingazama nje ukuthi silwisane lezano PF ngempela ngoba thina eqinisweni sijojola izano PF. Hayi iqiniso lokho mina azikufihle, kumele sikhulume kucace impela ukuthi izano PF yi esitshontshelayo. Ngoba ma ingabe isiba lamandla ukuthi ithengise inkomo zabantu izibiza ngestray every day. Inkomo lezo zibuya kuphi lezo nkomo? Ubona zibhale emaphepheni kuphela kodwa ukuthi zibuya kuphi? Ngoba istray ngeke istray zifike 5 isithengiswa every day. Leyo mali yakuphi istray? Kodwa masinga sakhuphula kamashokisi impela abalimi. Sizoba ngabayana. Sizoba ngama. Yabona into mele siyenze isela imali ngabanja lichaywe lingaveza nje umuntu wezana uPF otshontsha naye. Leyo nto elayithi inkomo zethu mota kumbe irholi akuchishwe lokuya. Hayi ngoba madoda sithole nzima azi siyahlupheka sisebenza nzima kakhulu. Le nto yenzekala ekhaya is out of order ngendlela okwenzakala ngakhona. Angicabangi ukuthi ukhona ongakuvuma lokho. Masingasazibambelanga thina sizokhala ngoba la ngamasela wezano PF la angamasela madoda. Asizameni impela silwiseni impela ngamandla wonke iqiniso lihle. Asilwiseni impela kumele indawo yonke bebeyazi ukuthi hayi sikhathele yikulaba abantu la
Studio 7 ngiyalibingelela lo ke kwasakazi be Studio 7 nithanda ukusinika indaba ezimnandi, indaba ezimqoka, indaba ezinhle. Nanithanda ukuphambana nalabantu abezani. Abantu abezani sebesitshela amanga, sesikhathele ngamanga. Nithanda ukuthi ngitshele laba abafana basesebatha laba i-youth, ngiqondisa ku-youth kakhulu. Asambeni ngobuningi bethu, asambeni bantu bethu, sihambeni siye register sifone sikhiphe lesi silokazana sezani PF. Bantu bethu lithwele nzima kuleli lizwe leli ngoba lina ukukholisa kwakuleli lizwe leli azange likubone. Thina sibadala sinje so sikubone kade likukhona. Yebo sasincindezwe lalapha laphana kodwa umbuso wawungenje wawunje ngokamgabe lalo umuntu osekhona kathi mnakakho ngoba umntu anenyoka yinyoka ngoba kathi sinyangena kuma platforms amaningi lapha kule phindula kula majaha amabili amathathu asesithretena lapha nxa singathi siyaphendula into ethile bona kabafuni bathi siyalandelwa ekwathi nithini yikho esingakufuniyo phambili ngochamisa votelani uchamisa mina nginje so ngikhona lapha ekhodi phakwe masitendini mina ngifuna ukuvotela i-CCC yona ngokwayo phambili ngochamisa.
Sabonani hayi siyabingelela kakhulu siyabingelela kakhulu.
Studio 7, ngizakuthanda ukubingelela abasakazi be-Studio 7 abalaleli be-Studio 7. Ngizacela ukubuyela emuva mbijana lapha kulalo baba lo okukhulumelango lwesine ekuseni la kanti lo aba abantu be-CCC mayena umdala lo ezathi abantu be-MRP kutsho ukuthi abalasikolo kahle abantu be-MRP bakhampeyina ku-Studio 7 abantu be-MRP ngobuningi babo bagcwele emazwe ezweni bagcwele South Africa. Ngicabanga ukuthi lo baba nguye ongala sikolo, akala sikolo kahle ekhanda lakhe. Ma kumele uzivuze ukuthi into eyenza ukuthi laba bantu begcwale emazweni yini, into eyenza ukuthi begcwale emazweni yini. Antili nalini abantu betriptusilina kahle kahle ngithi wena wona mdala ongazukukhuluma lidlala amashoneni lalatho ukuthi lidla khona emashoneni nabantu lihambisa lezanu PF elidla kuzanu PF. Uzifundise ukukhuluma wona baba sithukandla emsakazweni.
Linjani, linjani emsakazweni weStudio 7? Linjani lonke? Esile nkinga lapha isikhalazo. News asazitholi kahle. Sometimes siyasithunyelwa, sometimes asithunyelwa. So angazi ukuthi kusuka kwenzakaleni. Asazitholi kahle. Sesizithola once. Maybe a month or so. So please cela ndathi lisithumele news za daily sibekwazi ukuthi simi nga. Ngiyabonga ngodumo lo. Buya eFlaphus. Okwamanje ngiseGauteng.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwenze Melika, lanxa umnotho wele Melika uthiwa uyathuthuka lemisebenzi isanda nsuku zonke, intengo yokudla lamafutha ezimota iyakhuphuka ngesiqubu esingakaze sibonakale lanxa singayisiso lesana esifanale seZimbabwe kumbe amanye amazwe amaningi-ningi. Kweminye iminyaka intengo yamafutha ezimota iyakhwela iphinde yehle, kodwa lezi nsuku lanxa iyake yehle akufani leminye iminyaka. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala esigabeni seFlorida, umnumzana Tamurai Gwegwerere.
Ngokubona kwami mina iAmerica yenelisile ukuthi ivuke iphume enhluphekweni ezabakhona kwezomnotho sibangelwa yi-COVID-19. Intengo zezinto zakhwela, into zikhwelile zonke izinto ye. Kodwa singeke sithi ukukhwela kwakhona kube lokho okungathi hayi into sezinzima sokuhlupha. Hayi, into zikhwelile. Njengoba nje amafutha akhwela kwaze kwabangelwa njalo sicabange ngendaba yempi ye-Russia le-Ukraine ebangele ukuhlupheka kwezinto kwezomnotho, kukhangelwa ukuthi amafutha ezimota lokunye nje imali esisebenziswa umhulumende weAmerica usiwa empini ye-Ukraine le-Russia. Konke lokho kube lelokhu zeni lendlela okubambe ngazo umnotho weAmerica.
Umbuzo wami wokugcina, ungasitshela ukuthi ngokubona kwakho okwenziwa ngumongameli Joe Biden ukuvuselela umnotho welizwe kuyasebenza na?
Umzana uJoe Biden lohulumende wakhe banelisile ukuthi bakhiphe iAmerica kundubeko njengoba ngitshilo eze COVID-19, kusimo se-COVID-19 izinto zakhuphuka, umnotho ukhuphukile, imisebenzi nxa usikhanyela ukutholakala kwemisebenzi kukhanya kube lokukhuphuka kwemnotho kulezo ngalezo ndlela nxa sikhanyela kwezomnotho. Enye into okumele ngiyaziyo engaba lokuthi izaphathekisa emnothweni kumbe ibe lokuphambanisa indaba ye-debt ceiling ekhulunywa ngayo nje khona manje, ukuthi nxa ingakhuphulwa iye phezulu into zingaba ngcono, nxa ingakhuphukanga yaya phezulu lakho kuzaba le ndlela okuzabamba ngazo umnotho welizwe.
Lo ke ngumnumzana Tamurai Gwegwerere isizalani seZimbabwe esihlala esigabeni seFlorida ngapha kweleMelika.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Nesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America, silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba. Umthethwandaba wokwele South Africa ukhangelelwe kwahlulela ngenyanga ezayo udaba lezizalwane zeZimbabwe ezilamaphemithi aseza kuphela umsebenzi. Amagama amalunga ebandla lezanu PF asefake amaphepha ukuthi azancintisa kukhetho oluzayo axubene awabangena kukhetho kwakuqala lasebegugele ezikhundleni. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe lamhlanje ntambama ngo 7:30.